Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 21 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili
ukutshintsha kumbe ukuguqula ukuziphatha ekho kuzakwenza ukuthi iCovid ingasabalali.
Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Ikakhulu omama ababelekisele emakhaya abanye besehluleka ukuthi bathole amapilisi.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 sokuthiye zihlupheka. Amapolisa athi abophe amasela alitshumi antshontshe izifuyo komadlambuzi ePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethula kwembiko unkosikazi Monica Motswangwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi abangahlatshwanga abasoze baholiswe imali eqondanela lumkhuhlane. Uthe njalo uhulumende usehlise inani lezisebenzi zakhe ezilokhu ezisebenzela emahofisini laya ku-25%. Imithethwandaba yona isizavulelwa ukudlulisela amacala kuphela phambili i-remand. Le yindlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kobulawayo umkhuhlane lo uloke umemetheka ngamandla lanxa nje bebanengi abahlatshwayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Isimo koBulawayo simbucayi nxa sikhangela inani labantu abatholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 njalo lenani labantu elibulawa yilo umkhuhlane. Ungakhangela uluhlo oluphuma nsuku zonke iBulawayo ngenye yezindawo kumbe ngelinye lamadolobha eligijima phambili khangela inani leli okuveza sobala ukuthi umkhuhlane osufikile we-COVID-19 njani uyamemetheka. Yona leyi i-variant entsha u-Delta lo khanya usesabalele idolobho. Ngokunjalo-ke njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association siyakhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini. Ukutshintsha kumbe ukuguqula ukuziphatha ikho kuzakwenza ukuthi i-COVID ingasabalali. Nxa abantu lokhu besiyagcwala edolobheni, begcwala emabhasini, begcwala emjoveni, kuzakwenza ukuthi i-variant kumbe igciwane limemetheke nsuku zonke. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi abantu kabaqaphele bahlale phansi.
Bona abadinga ukuhlatshwa bayenelisa na?
Indawo zokuhlatshwa koBulawayo zivuliwe zaba ziningi. Amakliniki kakhansila amaningi avulile ukuthi abantu bazohlatshwa i-first dose le ehlatshwa. Kodwa ke akhona amahebezi aveza ukuthi esikhathini esiningi nxa abantu bevuke ngovivi uyafika abe ngunumber last khona le kucineni, kube sokusithi ke nxa sokuvula laphana kube sokuba inani labantu abaningi bazogcwala phambili okuveza sobala ukuthi sokusiba khona inkohlakalo esisenzakala ngoba khanya abanye baziyele emini kodwa bafike babe phambili emzileni. Ngakunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi abezempilakahle bangaze bavumela ukuthi ukube le nkohlakalo enjalo. Umuntu nxa evuka ekuseni kaphiwa ithuba lokuthi ahlabe ngesikhathi kuhambelana lokuthi ufike ngasikhathi bani. Khonoko-ke kuveza ukuthi abantu sebesukume ngobuningi benanzelela ukuthi igciwane selimemetheka ngesiqubu esikhulu. Wonke umuntu usefuna ukuhlatshwa. Sibonile lakuhlatshwa amavende laphana ngemva kwalokho-ke wonke umuntu wasukumela phezulu bafuna ukuyahlatshwa endaweni ezijeneyo. Kodwa-ke sokusiba khona ubugwelegwele le nkohlakalo esisenzakala kulezo zindawo lapho kuhlatshwa khona, siyakhuthaza ukuthi uhulumende akuqaphe ngehlo lwekhozi khonoko ukuthi bakhona sebethwala nzima ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi sebesiba khona benza amacala enkohlakalo.
Ungasela ukuthi udaba lokubana izisebenzi zikahulumende sezizahamba zizilutshwana ezisilinganiso esiyi 10% kuphela kuzaphambanisa njani umnotho welizwe
ngenxa yokumemetheka kwegciwane le COVID-19 uhulumeni usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i 10% kuphela konoko siyakujabulela ngoba kuza kwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu base bebalutshwana kulezo ndawo ababasebenzela khona kodwa ke konoko kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uZulu izinga lakhona selizakwehla sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu okumele babambe lowo msebenzi abasekho sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose ngenyanga akumelanga kudlule 21 days engazanga sondela emsebenzini so khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyikuthi mhlawumbe linani lifika phose ikhulu sokuzakwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga khonokana sokuzabangela ukuthi ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ugatsha lwezempilakahle kalwethulanga amanani aveza ukuthi bangaki abahlaselwe yiCOVID-19 kumbe ababulawe yilumkhuhlane izolo kusenjalo izakhamizi zemaphandleni kwezinye indawo zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuzitshiye zihlupheka ngamandla ngoba zingasenelisi ukufinyelela inhlelo zokuziphilisa Isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni eRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlelo ezingasafezeki lula ngezitholakala kwezempilakahle ezemfundo kanye lezokuthengisa impahla
singakhangelwa endaweni enjengelupane ukuthi isibhedlela lapho awesithengiweyo isibhedlela esintweni esempilo ofumana ukuthi amanye amawadi amavilesini angumango omude kakhulu ukuthi abantu bafinyelele kungakho-ke sokule iliko eminingi yabantu ikakhulu omama ababelethele emakhaya abanye besehluleka ukuthi bathole amapilisi adingakala mhlawumbe inyanga zonke anjengemkhuhlane we-HIV ikhangele futhi lokufunda kwabantwana izikolo zivaliwe akula ngendlela abangafunda ngayo ngathi baqathanisa lebo emadolobheni akula ama-online lessons lokuthiwa ama-online lessons ukufunda kusetshenziswa ubulembu ngendaba zokuthi emakhaya amagagasi kawakho kanye-ke njalo bafunda besebenzisa ama-radio abantu baphila ngokuzithekisela nxa kuvalwa kuthayiswa ngabo kuthiwa akuvalwe ngabo-3 emini amabhusi konke khonokho kuyakhathaza abantu abasebenzayo abakuyimpomantesa kuyawoda kwezinye indawo kabasenelisi bahamba kuyewoda emadolobheni amakhulu anjengabo-Harare eBulawayo abanye sesiya kwelizwe konke khonokho kuvaliwe
kodwa besibona ukuthi indawo zemaphandleni ziyathola usizo kwinhlanganiso ezizimeleyo lakuye uhulumende ngokwakhe simbonile sithi kulama-radio ayi-200,000 alethwe emaphandleni kuyasiza yini
uzafumana ukuthi kazenelisi zinqathelwa ukuthi zisebenze ngenxa yokuthi inhlangano kayivunyelwa abantu kabavunyelwa ukuthi bendele ezakhamizini kuthole ukuthi kuyinto okubahluphayo ngakho-ke ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo lakho ngolunye uhlupho olukhona qinisweni akukho okumangalisayo osekwenziwe nguhulumende ikakhulu nxa ngikhangele kuziqinti kwasesebenzela khona emasebeleni not isikhathi sokuthi ngaye sibona uhulumende eqakathekisa ukufaka ama-boosters engxenye angabamba i-network kwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda ama-radio izwile sukubala kumbiko ukuthi kulama-radio afika 200,000 azaphiwa abantu kodwa siyabona ilutho lusenzakala emakhaya kungakadistribute kambe abantu baphiwa ama-radio emakhaya akuqale kukhangelwe kabanzi indaba yamagagasi kusenjalo ingakho kuzwe lokhulumende ukuthi kulezi ndawo ezilisekezana ezithwana lapho kubamba khona amatakhati bazame ukuthi lawo maradio kubonakale ukuthi a-distributwa ngendlela efaneleyo engazahanjiswa kwezinye indawo kuphela ngobuningi bawo kodwa asabalaliswe indawo zonke kubazendawo ezibamba amatakhati kodwa lezi zingabambiyo kazane ngamandla wonke ukuthi abone ukuthi amakakazi ayakholiswa nokuphakisa kwenzela ukuthi abantu babe be-informating labantwana benelise kufunda besebenzisa amaredio.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselupane. Amapolisa athi abophe abantu abalichumi phezu kwamacala okuntshontshwa kwezifuyo ezigoqela inkomo lamadonki kwamadlambuzi ePlumtree. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko izolo esithi abantu laba babotshwe kulandela ukukhwela kwezehlakalo zokuntshontshwa kwezifuyo ezigabeni ezifana lekhanda mhlophe, Kombimba, eJuchume, eNsubula, eMahole kanye laseJaboroma. Unyathi uthi izakhamisi zibambe iqhaza lamapolisa zathungatha umkhondo wamasela la ayatholakala eCholocho lapho kutholakale njalo amadonki angamachumi amabili lambili abentshontshiwe kanye lenkomo eyodwa. Sixoxele sakhamuzi sakombimba umnumzana Mokincube.
Ayaya lokho mpela ayayi bahlabe zulu kuthi ukuthi ngiyabonga ukuba khona lapha emsakazweni njengoba ngikhuluma nje hayi hayi kubhokile sibili okuyizinto kwakhona noma nje ngingazanga ngendawo kodwa ngikhona sikhangele hayi izifuyo ziphelile sebetshontsha lasemini batshontsha langezibhamu vele ilizwe litekile sibili bahamba sibili khonale bayabamba abantu bathola lamadonki babuya lamadonki sibili amaningi abanye bathola abo kuthi ukuthi lapha vele iwadi 10 lapha sithwele nzima ngawo amasela amasela aphuma komtshina umtshina kusecholocho laphana mawuyeqaka bodubute usiye masini uyabe usufika khona indawo kuthiwa kusemtshini ebhuzwini bacathe khona phana abantu bakhona izigebengu ezinzima sibili dungamini sithwele nzima sibili ngakhona lokho.
Ungathi kubhahile kakhulu yini ukuntshontshwa kwezifuyo khona ngapho?
Hayi kunzima ziyatshontshwa sibili kathesi ke futhi asekutshontshwa sokuyikuthatha ziyatshontshwa inkomo yonke into odonki avele akula nto engasitshontshwayo khona la kuyatshontshwa sibili okunye okumangazayo sesiswele lokuthi plani bani engayenziwa lokuthi uhulumende angayenza njani ngoba ukuthi sibambe umthetho ngezandla mbola ngathi kungafa lo muntu so into yakhona mpela sizama ukukhulumisana labo uhulumende ukuthi into esihlupha yiyo lo mkhuhlane i-corona labo sebethathe advantage ngecorona ngoba babekwazi ukuthi ngama 6 o'clock siyaba sesilele ezindlini asivuki bona babe sebebhizi vele bazithatha khonapha emahlangeni bangena sibili bevela khonale ngexa isidaka sonke bebuya beqabugwa kombimba bengena emasimini ethu betshontshe beze betshontshe ezebhamba zihingwe konke khonapha ngoba inkomo ziyaba zihlangene lamadonki khona lapha emasimini ngoba amasimi ethu ahlangene siyavuka sibona ngemzila kuphela abantu bakhona izigebenga kodwa hayi siyaplana lathi ukuthi singayenze njani ukugebenga bakhona but ezilonge uhulumente angasisekela hhayi sizaba le plani enkomo.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Selikubonile na okusemaphephandabeni Inkundla eNew Zimbabwe ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa laye wathenga imitshina yokungena emafonini abantu ngudlu bengakwazi ePegasus yona eyalungiswa inkampani yakwele Israel. Udaba lwemitshina le soludale inkulumo emhlabeni jikelele. Umsakazo weZBC wona uthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko ngolwesine oqondane lokusetshenziswa kwemali awethula phakathi laphakathi komnyaka owemidia fiscal policy. Iphephandaba leChronicle lithi obe ngumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South uMnumzana Ravelani Tshiweni ungcwatshelwe emzini wakhe eBeitbridge izolo. Isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi beStudio 7, ukhulumayo uLinda Dabuka enkazi. Ngihluphekile nami sinjalo ubaba okuthiwa nguMega Subanda ikhuluma ngokulungiswa kwemigwaqo. Ibonge uhulumende ngabake ngiyekubenzela khulu. Nginenkayi ngikhule umgwaqo osuka koBulawayo ufile namanje usafile. Usuke enkayi siya koBulawayo usafile namanje lo mgwaqo. Kanti thina simele ngubani? Mina sengize yini lo mntwana? Umntwana seza kuba lo mntwana manje ule 20 years. Umntwaneni layo mina ngikhule umgwaqo ufile. Kanti thina simele ngubani? Asikwazi abakumisayo le hulumende abakukhulumayo. Lokubi lokhu kwenziwa ngaphi enkayi? Umbokoni wayo ngayona leyani ndawo ukuthi inganakwa bona bayakwazi. IBhayibheli ithi kuMateyu 18:18 ukubusa umhlabeni lasezulwini kubotshiwe. Okwaba kubophayo kutsho ukuthi lasezulwini bazokuphula kubotshiwe. Ngakungokubi kulicala abazalimela leli. Njalo sihlukumezekile singamaNdebele, sijiya abantwana emakhaya semazweni. Ngihulumende esihluphayo siswele ukuthi siyenzani ngaleyani ndawo, kodwa siyakhuleka. Esilongu sikhuleka sibiza amagama ehulumende lesiphelisayo. Inkosi izasiphendula njengabantwana bako-Israyeli baphendulwa yinkosi. Bathole ukukhululeka, bathi sizakhululeka. Isikhathi siyeza, sihluphekile. Abazali bethu sezwa kuthiwa babulawa. Sihluphekile, sesitshiyile abantwana bethu. Asibakhulisanga, abanye abafundanga, asazi ukuthi injongo yini. Kodwa siyacela ukuthi inkosi sikhulule.
Njani ku Studio 7, njani kona ngapho? Thina siyaphila ngapha, siyaphila. I-corona sibhahile elizweni leZimbabwe. Corona sibhahile elizweni lakithi. Ngifuna ukuthi ngamafitshane nge-corona le ngithi kapu-kapu. I-corona ayisiko ukuthi ikhonzelwa ngabantu kuphela. I-corona okwenza ukuthi ibe nengi. Okokuqala, amabhasi kaZupco. Amabhasi kaZupco, abantu bayaminyana. Amabhasi malutshwana. Lokho kwenza ukuthi i-corona imemetheke. Okwesibili, iZANU iyayenza imihlangano. I-corona yikho kwenza ukuthi imemetheke. Okwesithathu, amapostoli ayenza imihlangano amachurch abo. Yikho kwenza ukuthi i-corona imemetheke. Akuhlakanipheni, kudingwe indlela zokuvikela abantu abeZimbabwe phezu kwalowo mkhuhlane. Ngoba oZupco uyathola abantu beminyene belayinile. Ngapha kuyabe kuthiwa abantu abezi social distance, abantu njanjani kulokho kufakwa ama lockdown. Government kayilungisa into zayo. Ngiyabonga.
Sanwanan ba saras bestijo seven sanwanani bantu wonke bezimbabwe ikakhulu abantu beMathebeleland okuqakathekileyo ukuthi sifikele lo mbumbano olukhona ngokulandela iziqondiso ezibekiweyo uhulumende ezama ukuthi sizifikele thina sifikelele abantu bethu ukuze bakhule babe ngabavusi bakusasa. Into esingasithi khona kulabo abazama ukuhlakaza iZimbabwe beyiqhuma phakathi, ayisiso sikhathi sakhona lesi. Abayekile ukuhlakaza iZimbabwe phakathi, bayekile ukufananisa i-MDC Alliance leSwana. Ayikho enye iphathi kuleli eleZimbabwe elamandla okwenyisa iZANU-PF ngedlule i-MDC Alliance. Yikho nje umnankagwa leZANU-PF labo abo bonke nje ongamaphathinyana lokunye bebhizi bengalali nge-MDC ngoba bayakwazi ukuthi i-MDC iyo yodwa iphathi engangena embusweni ilizwe leZimbabwe lishintshe lisuthise abantwana beZimbabwe, ngoba esikululelayo lapha silwela abantwana beZimbabwe ukuba bakhululeke.
Yebo yebo, Studio 7 linjani donki? Hayi, siyadaba ngezikweli senzela zona nambe zithi ke mphawule laphaka ngendlela sayizwaleka hlagwiri kati iphelela ngaphi kayigcoti konke laba abantu ababanzakezona indaba into zakhona zingasebenzi zisuka ziphele nje ziya ngaphi. Into le zibonekana izabheda kani sebebhizi likampeyina waye lingakampeyini ngezinto ezinhle kati kati ezivele sola ama-NGOs lithi sezepolitiki lingena ngaphi? Lina bebelisinceda la abantu besiphilisa besinika ukudla konke ngeziphilile yikho lani likhona khona ngapho yibo bona ababantu ukuthi libonge seliphenduleli inkulumo. Hawu bantu abesibeni ngabantu sibonge okuhle lani yenza nokuhle, hhayi ukukhampena ngomlomo ikhulume into ezenzakalayo. Kanti eziziminya lathi kalungiswe ngayi lapha kathi sokwathini ngokuba laligijima lithi kuzayenziwa khona kanti selizaphinda lizositela ngayo lo mgwaqo webula wayo. Hawu makhelwane nisihloniphe, lani badala sivinjale lenzeni into ekhanyayo ebantwini lingasenzeki odokothi phasi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi inkisela yaseMelika enothe ukwedlula umuntu wonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Jeff Bezos uphumelele izolo kuhambo lwakhe lokundiza esiya emkhathini, waphenduka esekumango ongamakhilomitha alikhulu phezulu lapho zonke izinto ezisemkhathini eziqala khona ukungabile sisinto. Ubehambe lomne wabo kanye labanye abantu ababili. Inkampani yezindaba AFP ithi umongameli wele mali umnumzana Hasim Goita utshele uZulu welizwe lakhe izolo ukuthi kalimalanga kusehlakalo sokuzama ukumbulala okwenziwe ngabesilisa ababili ngesikhathi esetempelini ethandaza. Singene kudaba lweMelika. Umkhakha we-COVID-19 omemetheka ngamandla njalo obulala abantu abanengi obizwa ngokuthi i-Delta variant ususabalele eMelika wagxila ngesilinganiso sokungamachumi ayisishiyangalombili lantathu ekhulwini 83%. Lokho kuvezwe ngumqondisi wogatsha lweCenters for Disease Control and Prevention uDokotela Rochelle Walensky ekhuluma kudale leSenethi izolo. Uthe mhlaka 3 kulinyanga umkhakha lo ubusumemetheke ngesilinganiso samachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okutsho ukuthi phakathi kwamaviki amathathu edluleyo kuphela ukhwele ngesilinganiso samachumi amathathu i-30%. Emelika umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele abantu abangu 34 million njalo wabulala abangu 609,000. Lanxa amajekiseni ekhona abanye balokhe besala ukuhlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Lanxa umkhuhlane lo ubonakala ngathi ususiba ngcono, eqinisweni ukuthi lapha eTexas amaviki wonala amabili adluleyo kuyezwakala ukuthi ama-numbers ayakhwela. Kodwa ke ukukhwela kwakhona okukhona esikubonayo ukuthi kungathi kuhlasela kakhulu emakhaya, ngoba abantu bemakhaya laba bemaphandleni yibo bangazange bavume ukuhlatshwa. Baba ngabantu laba bomisa intamo, ontamo zilukhuni, ontamo zibomvu. Baba ngabantu abangathi balalela kakhulu umongameli lo anowaphumayo, kungathi kasozaphume, kungathi ulempendulo, kungathi kuthiwa ngamanga ukuthi khona kulomkhuhlane lo owe-corona. Manje ke sekungathi kuyabachaya, kuyachaya khona ngale. Sekungathi ama-numbers ayakhwela, ayaphezulu. Ngingatsho ukuthi labo abahlatshiweyo akubachayi, kungabe kuyabachaya, kodwa ke ii-numbers zangakhona zinganeno kakhulu. Kuyakhanya ukuthi ngabe abantu kabahlatshwanga ngabe kulowu kufa okukhulu kakhulu phakathi kwabantu ngalesi sikhathi. Mina ngiyakholwa ukuthi ijekiseni le iyavikela ukuthi umkhuhlane lo ube nganeno.
Bakhona yini oyakuhlangane labo abalokhe bengathemba ukuthi umkhuhlane lo ukhona?
Labo bantu bakhona sibili abalokhe bengathi kabathembi, ngoba angikwazi ukuthi kathi ukukholwa kokhona kujule kanganani ukuthi umuntu esule ukubona lanxa abantu besifa. Bayakutshela bathi hayi, imoto zibulala abantu abaningi kudlula laba sebefile. Ye, amafremu ajina abulala abantu abaningi kwedlula laba sebefile. Bale ndlela yakhona abazivikela ngayo ukuthi hayi, lokho asilokuqiniso. Engingakutsho sibili, ilapha eTexas bakhona, bakhona sibili abamhlophe futhi abatsho njalo. Kanti-ke ngapha kwelangakithi abamnyama balokwesabela okokuthi engxenye ivaccine le ayibaphathi kuhle. Ungathi nxa kuhlatshwa laphana kuyahlatshwa emhlophe, kuhlatshwe le mnyama khona lapha. Yikuthi babe bakwenziwa ukuthi bahlatshwe ijekiseni eyayingathi ngeyokubabulala. So ke laba abadala bakhona hayi ijekiseni balokhe bengathi kabayithembi le engabe iphiwa nguhulumende eyihlaba abantu abamnyama. Kodwa ke eqinisweni ukuthi bazakufa, bekufanele ukuthi ngabe bayathatha ijekiseni le ukuze ibavikele. Ngoba mina kangikholwa ukuthi umhlaba lo ungahlaba abantu ijekiseni ebulalayo.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Izibhethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuphazamisa impilo zaso. Amapolisa athi abophe amasela alitshumi antshontshe izifuyo kwamahlambuzi ePlumtree. Kwanele mtuagazi likumbule ziko na ezagusishwa mo half past seven na asibe ni sonke kweze kuseni njalo kusasa mo half past six. Aba ngatanda ukulalela indaba zethu ebulenjini be internet lingaya kukeli ethi www.voandebele.com kumbe liye kukhasi lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Yimi uNtungameli Nkomo.